Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 lamhlanje ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo asevumelene lenhlanganiso eqhuba ezokhetho yeZEC ukuthi amalanga okubhalisela ukuvota engezelelwe ngamaviki ayisithupha.
Abantu bethu abaningi abala mabhethi njengokuthi baba affected ngebhuku round. So lokho sokungani sokulungisiwe ukuthi iregister general sizabuya futhi iregister abantu baphiwa amabhethi lama registration card mahara base bebhaliswa futhi.
Amalunga ebandla lezanu PF awesifazana athi emukela ngenjabulo ukukhethwa kwankosikazi Mebuchi nomona ukuthi akhokhele uhlangothi lwabesifazana isikhundla esasiphethe unkosikazi Grace Mugabe.
Iye uhlangothi lwabomama yadlala uphambaniseke kakhulu ngekuswelakala ngokuqondisana nokungazi. Ikwade sakudala khona ukuthi omama ubaba baphokisa ngoba vele kwethe emakhaya ato mama yesifazana.
Owaye ngukaputeni weqembu leHighlanders ndawonye leqembu lesizwe lamaWarriors uThulani V. Yancube uthi ikusasa yomdlalo wenguqu kweleZimbabwe iza kuba lenqubela phambili nxa kungavuselelwa inhlelo zabasakhulayo.
Like right now slama soccer boots it's not much but iyancedisa abafana thina uyakwazikhula uma shooters say sathola maybe sesilabo 16-17 years but khathesi sizama ukuthi unqabele 12 years 10 years bese beqalisa ukudlala ngamaboots I think kuzabanceda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iqula lamalunga edale leParliament asuka kumabandla ehlukeneyo kanye lamalunga amabandla alamabandla asezabelweni ezilichumi zelizwe abaphiwa usekelo lwemali yeSwiss Embassy ngemizamo yokuguqula imithetho yokhetho ahlangene izolo esigodlweni belenhlanganiso yokhetho bavumelana ukuthi amalanga okubhalisela ukuvota engezelelwe ngamaviki ayisithupha. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma lomsakazi weStudio 7 kobulawayo lamhlanje ngemva komhlangano wamabandla ezombangazwe obuhlafuna ngokuqhubeka kohlelo lweBVR, upolitical liaison officer kubandla leMDCT unkosikazi Nomvula Mguni uveze ukuba amalanga ohlelo lokubhalisa ukuvota aza kwengezelelwa ngamaviki ayisithupha. Isiqinti esisodwa sizaphiwa amalanga ayisikhombisa.
Bensemhlanganweni weZeki leZanu leMTC kaWishman leMTCT as a political liaison officer for my party. We have agreed ukuthi ama iBVR ayengezelelwe nge 6 weeks. Ngenxa yokuthi uphase 1 nophase 2 abenzanga kuhle. Njalo nxa sikhangela ama figures especially akobulawayo aphansi kakhulu.
Elinye ilunga ledale leParliamente uDokotela Ruth Labode uthe lesi sinqumo bayasamukela ngezandla zombili njalo bazafinqa amalogwe baphume ngobunenyi bayekhankasela ukuba abantu bemandebeleni bayebhalisa ukuvota ngoba inani labantu asebebhalisile liphansi kakhulu uma liqathaniswa lezinye izigaba zelizwe.
So into enyadi nganiyahlupa ikuthena abantu bethu abaningi abala mabhethi njengokuthi baba affected ngebhuku round. So lokho sokungani sokulungisiwe ukuthi iregister general sizabuya futhi iregister abantu baphiwa amabhethi lama registration card mahara base bebhaliswa futhi.
Umabhalane wabasakhulayo kubandla leMDC umnumzana Decent Bajila uthe abatsha labadala bayethuselwa njalo kunenyi okubi okwenzakalayo okungabenqabela ukuba bayebhalisa ukuvota.
Abayenza ukuthi abantu babe lezithupha i-office lika Registrar General lithi nxa lifika abantu ababhalise ukuvota sebedlulile. Lokhu kubangela ukuthi abanye abantu bethi bethola izithupha bengasenelisi ukuthi babhalise ukuba ngabantu abavotayo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe bayasamukela isinqumo sokwengeza amalanga okubhalisa ukuvota eBVR ngoba kuza kuba lithuba elihle kuzizalwane zeZimbabwe ezisuka kwamanye amazwe.
Into enhle iextension le abayenzileyo so sesizathatha ithuba leli ukuthi sikhuthaze abantu bephume beregister laba kade bengakaregister.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota belukhangelelwe ukuphela kuviki ezayo ngolwesibili. Njalo kwezinye indawo zelizwe ababhalisela ukuvota basebedlule kwasekulandela abathathisa izithupha obasekubangela ukuthi behluleke ukubhalisa. EmaNdebeleni iningi labantu liyehluleka ukuvota ngoba ingwalo zabo zokuzalwa lezithupha kwathabalala ngesikhathi sombhuqazi weGugurahundi njalo kunzima ukuthi bazithole lezo ncwadi ukuze benelise ukuvota. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezanu PF wesifazana athi emukela ngenjabulo ukukhethwa kwankosikazi Mabel Chinomona ukuthi akhokhele uhlangothi lwabesifazana isikhundla esasiphethwe unkosikazi Grace Mugabe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bebethabe bemanzi te abesifazane ngesikhathi kukhethwa unkosikazi Chinomona ukuba abakhokhele kulolu hlangothi lwabesifazane kuleli bandla. Iningi labo kungabasebethenjiswe ukuxotshwa kuhlangothi lwabesifazane lolu ngezizathu ezigoqela ukweyisa unkosikazi Mugabe. Babesetheswa lecala lokufuna ukuvukela umbuso kalowo owayengumongameli welizwe ngaleso sikhathi, umnumzana Robert Mugabe. Unkosikazi Chinomona ngomunye okwakuthiwa kumele axotshwe ehlangothini lwabesifazane lolu abalwa kumpi yenkululeko abakhulume lalumsakazo njalo bengamalunga ohlangothi lwabesifazane kubandla lezanu PF bathi bayaziqhenya ngenguquko esikuleli bandla ngemva kweziphithiphithi ezazikhona ngaphambilini. Bathi babehlukuluzwa lapho bethe bavusa amakhanda ukuzama ukucebisa ekuthini kuqhutshwe njani umsebenzi. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Ntombi yakhe Ndlovu oyisiphathamandla saleli bandla esigabeni seMathebeleland South eBulilima District.
Lo mhlangano mina ngiloveve ngawo, ngizwa ungijabulisa okunye okumangalisayo ngoba ukuze kufike kulesi sikhathi sisebenze nzima. Okokuthi ekusebenzeni kwethu bekuyi-do or die ngesikhiwa. So nxa sekufika lesi sibanga ngizizwa ngimakha okunye okumangalisayo.
Unkosikazi Ndlovu ulandisa ngobunzima ababhekana labo.
Bekunobunzima ngoba besilabantu akade bengama-opponenti kithi, akade bengafuni ukuthi silungise kuze kufike lesi simo esikiso sona. Abantu bebedonsele emuva.
Unkosikazi Rose Masuku owetsholotsho esigabeni seMathebeleland North uthi bese kuyangisa lokho obekusenzakala ehlangothini lwabesifazane.
Ye, uhlangothi lwabomama yodwa luphambaniseke kakhulu ngokuswelakala kokuqondisana lokungazi. Ikodwa sakudala khona ukuthi omama ubaba baphonsa ngoba vele kwasemakhaya ato mama yetesipetimisi obaba siyabatshela kokwenza baphume balandile.
Unkosikazi Sihle Sithole owalwa impi yenkululeko laye uthi ujabule ngenguquko esikhona ikakhulu kuhlangothi lwabesifazane. Uthi isiphatho yena labanye bakhe ababesithola phansi kobukhokheli bukankosikazi Grace Mugabe sasimenza acabange ukuthi wahambela ize empini.
Sisebenze nzima singagqoki, sisebenze nzima singabantu abangomama, ilizwe lelisalikhulula nzima.
Bekusinwa kujatshulwa ngemva kokukhethwa kwenkokheli zezigaba ezishiyeneyo kuleli bandla ngemva kokuxotshwa kwequla lababekade bekucele elibizwa ngokuthi yi-G40 ezigoqela unkosikazi Grace Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Kama.
Bo senjalo ibandla lezanu PF lithi seliqinisa inhlelo zalo zokukhankasela ukhetho lomnyaka ka 2018 kulandela umhlangano walo omkhulu we extraordinary congress wona owenzelwe eHarare. Umhlangano lo ugcizelele ngokusemthethweni ukuthi umongameli Mnangagwa abe ngumkhokheli kanye lonobhala omkhulu waleli bandla, okutsho ukuthi nguye osezancedisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo emele leli bandla. Umnangagwa ubekhangelele ukukhetha abasekeli bakhe ababili, uthe useza kwenza lokho kunsukwana ezilandelayo. Ukukhethwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ukuthi sigcwalise izikhenxa ezithile kuleli bandla ezazichiywe ngabanye. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le Central Committee yeZANU PF njalo imela iphelandaba Mpopo mayidalele ePhalamende, yena othi isixwayiso sokukhankasela ukhetho sivele kuye umongameli Mnangagwa.
Bonke buhambe kwabamnandi, isivelile njalo esilungiselela iyaphambili sikhangelela umnyaka ozayo okhetho umongameli omutsha usekufakele sobala bona silandele iy'nqumo ezikhona zeke ubona umnyaka lozayo umnyaka okhetho. So usebthembi sibona ukhetho elizaba khona njengithabela kuto sesibambana njalo ugcizelele ubona kumele kube lokuqhumisana imlotha abantu esixolelane sibambane njengephathi uluningi lwabantu esisebenza siya phambili njalo futhi into eyenza kusekela lokwanokutayo ngokwenzile kwasuphi ubalele phandle sibile ngempela kodwa nonono asingathili umuntu achele thiwa mkhulu ebezalukeni kodwa sizokwazi yona izanu pf isikhwama ezingakwana umuntu wonke hatshi okwanokobe sisebenzela abambile ubana sethonta sokukhonza umuntu okuzokhonzela ubana abantu sebelahleka ngenxa yabantu basebele phawa ebeni kakhulu lokuvuselela into ezenzalo umkhuma wakhe ngokuthi ona sivuleni ithinga ubudlelwano nabantu bonke sikhulisa emlodane namazwi la esihlala sisilwa nawo kodwaizinto ezithole zibe zenze ngomuntu ofuna ukwakha ngenza wonke umuntu esiphila la emhlabeni laba kuthiwa ngesikhiwa i-global village. So yonke into lelana yinto ethembisayo ukuthi ihambe isiya la. So ngobana ikhongesi le ishambele njalo futhi iyasinika i-direction yokubana siya ngaphilela kusasa lerondela bezimbabwe lenzalwane zabezimbabwe.
Abakho abakhononayo ngokwabiwa kwezikhundla abangahambelani lezi nqumo ezithethweyo
ngabantu bonke ngathi amaprovinsi onke jikelele kodwa abazele imaso kwabiwa izikhundla asendongo ongasuphiseka mhlawumbe bakhona abanye ababekhonona kodwa into one umele siyifunde yini yona izikhundla zilitshwana zikhwana umuntu wonke ena lo ophileyo asiyixhaseni simsekeleni aisikhathiasika kusebenzelayo kusiya phambili ngoba ungangena ngomoya kamisipha umoya omona womhawu yikho lapho kucina ingxabangqonda esivoxa izinto. So ngibona abantu enoalisithabile labo abangajabanga mina ngingabakhuthaza ubona bafunde into nayo sasakuzwa kuwe namhlanje ngibona ukuthi kuzabuya kuwe. So bekezela esebenzela nabo abaefani.
Udaba lwabasekeli bakamongameli ke abanye bathi mhlawumbe kule ngxaki lapha ngoba siyambona umongameli lokhu ethikaza ukuthi akhethe abazamsekele.
Abantu kule ngxaki umuntu nje ofuneizinto zakhe ngesikhathi esifaneleyo njalo isezinto zakhe ngendlela epheleleyo njengoba ethile ukuthi hayi bekangenkulungise kuhle. So konke lokhana kumele kumfundisa abantu akunantembi njalo akunaelisebenuva ithi yena uza kulungisa azibekezeleni akulungise abantu kule ngxaki yimuntu ofuneizinto ngendlela epheleleyo.
Kodwa njengebandla leZANU PF kukhona elibakhangeleleyo yini abanye bebesithi mhlawumbe ngowebutho umnumzana Chiwenga?
Mina engakuzolula ngizamenela ena loyalo fakile ngizamxhasa.
Kukhona osokugoqekile ngemva kwalo mhlangano
kuningi oguquke esiningi kakhulu njengozele umongameli okhulumana even le i-Afrobank isibile ve-1.5 billion odingukhosele ama-indasi suyasengagcine mina i-production sector inoxhasa ukuvuka abantu xa kuthola imisebenzi nxa sokunjalo-ke singaxasha ukuprofisa kuyadengisa fethisa ukuzangena futhi emthinito izile izimali emabhanki ukuswelakala kwabo. So uhamba lokuseseibalulekile ithemba lelo kodwa lezi sangathi ukukhanya sesibonde hhayi uhamba kanje indlela kodwa sezingane into ezihamba.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le Central Committee yebandla lezanu PF, njalo emela iphelandaba mpophoma edalele parliamente.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Umqondisi wenkampani yeChoppies umnumzana Ramachandran Othapathu uthi abakhathazeki ngembiko ekhona phezu kwaye ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko ongomunye wabanikazi bale bhizimusi. Umphoko kubikwa ibhekane lamacala phansi kombuso omutsha kamongameli Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon kwele Botswana.
Umnumzana Ramachandran Othapathu ujele iStudio 7 ukuthi indaba eziphathelene lwayumsekeli kamongameli umnumzana Phekezela Mphoko azibadubi ngitsho lakancane, kodwa uvumile ukuthi umphoko ngomunye wabanikazi bezitolo zeChoppies ebamba ingxenye yokungaba isikhombisa ekhulwini i-7% yamashares endawonye lomntanakhe usiqokoqela. Uthi kodwa ezombusazo ezilethe inguquko eZimbabwe azange zibaphazamise ngitsho lakancane.
I am a businessman. I don't worry.
Thina singabe bhizimusi, hatshi ezombusazwe. Umphoko kazange angene kakhulu kubhizimusi. Ngesikhathi engena kubhizimusi lathi wayengummeli weZimbabwe eSouth Africa, kukanti umntanakhe wayesebenza ebhanga lapha. Azange sidinge indaba zombusazwe.
Ebuzwa ngokuthi sekwakhuluma lomphoko ngemva kwezehlakalo zombusazwe eZimbabwe, Othapathu uthi akula sizathu sokuthi bakhulume laye.
Angakhulumi laye umphoko. Asikazi sithintane laye noma ngesikhathi engumsekeli kamongameli. Umuntu esikhuluma laye ngumntanakhe ongazange azingenise kwezombusazwe.
UOthapathu uthi bayajabula ngohulumende kaMnangagwa ngoba ethembisa ukuthi uzadala umumo wokuthi amabhizimusi aphumelele kungela mgoqo njengakuqala.
Asikhathazekanga ngokwenzakala eZimbabwe. Uma kulokunye sithabile ukuthi sekungena uhulumende otshengisa ingqubela phambili. Usethembise ukuthi kuzaba lutshintsho ukuze umumo ube ngohlalekisikeleyo njalo okhanga abafuna ukuvula amabhizimusi.
UOthapathu uthi inkampani yakhe izaqhubeka ivula amanye amavinkili eZimbabwe kunje ikhangele ukuvula amabili esikhathini esifitshane esizayo. Umphoko ubikwa ebalekele kwele Botswana ngesikhathi abebutho behluthunela umongameli Mugabe umbuso. Kuke kwaphuma umbiko yokuthi uhulumende omutsha udinga umphoko ngamehlo abomvu elindelwa ngabebutho emngceleni ngesikhathi ephuma kwele Botswana. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 saGaborone kwele Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jacob Zuma wele South Africa lamhla ukwenze kwacaca ukuthi usekela isiphathamandla sebandla lakhe libusayo le-ANC unkosazana Dlamini Zuma. Kulomunye ancintisana laye kuleli bandla umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi athathe isikhundla sakhe sokukhokhela leli bandla engatshiya intambo zombuso. Lokhu kwenzakala kulokulwisana kakhulu phakathi kwaleli bandla. Singene kwele India. Sokwedlule iminyaka emihlanu kudlwengule untombazana e-India wayefundela kuba ngudokotela egade ibhasi udaba olwasabalala elizweni lonke. Abalwela amalungelo oluntu kulelo lizwe batshengisele besithi kufanele kunanzwe amalungelo abesifazana wona abikwa esephulwa kakhulu kulelo lizwe. izisebenzi zikahulumende zithi lanxa umqhatshi wazo ezamile ukubhadala iholo labo lonyaka azithokozi ngokuthi imali yebonus kayikabi khona njalo le mali zabo azithatheki emabhanga. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngeviki edluleyo uhulumende weZimbabwe uthembise ukuba uzabhadala izisebenzi zakhe iholo linyanga ingakapheli kodwa amabonus azabuya ngomnyaka ozayo njengoba engakabi le mali. Lokho akuphathanga kuhle ezinye izisebenzi ezinjengomnumzana Sicelo Ndlovu ongumbalisi obekhala ngokuthi loba uhulumende ebathembise iholo labo iningi lizadubeka ukuthola imali ngoba amabhanga akalayo okutsho ukuthi ikhisimusi abasoze bayikholise njengeminye iminyaka.
Nxa uyisivu 70 lesi yisikhathi sokuthi sabe sikhangelela ukuthi hayi engxenye izinto zizabangani ziyabangcono lami ngidlala iChristmas ngile mali njani njani. Kodwa le cash crisis ekhona vele kuba buhlungu ngoba yakwazi kulezinto ezinye emele ngizithenge but kazilani angeke ngizithenge ngekhadi. Kula matamatisi emele ngiwathenge emsikeni angeke ngiwathenga ngekhadi emsikeni. So kubuhlungu vele into yangkhona ayijwayeleki loba nje singafuni ukwenza ingane hayi kungcono imali engxenye sabe sida. But ukusebenza ngekhadi vele kubuhlungu imali yethu kayisiyo engasetshenziselwa ikhadi. Asiholi imali eningi yokuthi ungasebenzisa ikhadi kawuzwa ukuthi wakhona ususebenzisa imali eningi kakhulu.
Unkosikazi Bongeka Ngiwani ongumongikazi uthi yena okunye okuzahlupha yikuthi amakhadi amabhanga okuthi abawasebenzise abadlela imali yona ebivele incane njalo iningi lezinto zifuna imali yamaphepha ezingeke zathengwa ngala makhadi. Uphinde wathi uhulumende sokumele abone enye indlela engenelisa izisebenzi zakhe ukuthi zithole iholo lazo zingahluphekanga ngokulala emabhanga njengoba ziyabe zivele zifunakala emsebenzini sikhathi sonke.
Ukuthola imali eZimbabwe njengomsebenzi wabantu kahlupha ngoba emabhankini vele akula mali. Kuyabe kula line amade ukuthi wena ungene line uyimelele kuyabe kuhlupha ngoba uyabufanakala emsebenzini. And then uthiwa iplastic money, plastic money iyasebenza kwezinye indawo kodwa nakulezinye indawo abangavumi. Babe sithinga ngathi i-cocage kumbeni ngiyaswipe babe sibeka phama extra charges ukuthi imali ebevele ishoda ayisakwani. Wena uyafuna ukuthi ubhadale ama school fees, i-rent, lokudla endlini leyo kusebenzisa serious akusela mali. Zimbabwe. So angikwazi bangawutshintsha njani ukuthi amasivisi ukuthi ake athole imali ngoba impilo vele sinzima akula mali sokuhlupha.
Ingcithi ecebungwana ngezombusazwe umnumzana Njabulo Ncube uthi iholo lezisebenzi zikahulumende libhangise ukubuya lonyaka ukwedlula iminyaka yonke kodwa abantu akufuzanga bekuthathe njengokuhleleka kwelizwe njengoba imali ilokho ingabambeki njalo yikho uhulumende ehluleka ukubhadala amabhonasi.
Ngibona ngathi lokho kwenzakaleyo uPresident Mnangagwa lebandla lakhe lobusayo bakhangelele ukhetho olukhona ngenyanga ezizayo ngoba ukhetho loluseduzane kumele tshengisele ukuthi wenza something. Mina ngibona ngani umlilo wamaphepha lo ngoba abantu bathethi ungaphuma phandle kwesitalada sebeqalisa ukulala phandle bamelele ukuthi bethole imali zabo. Imali lezi zibhaliwe kuphela emaphepheni kodwa ukuthi bazithole emabhanga kuzimo. Akulanto engathi sitshintshile kathesi ngokubuya kwamongameli uMnangagwa.
Izisebenzi zikahulumende ezigoqela abakubutho abasebenzela ezibhedlela lezimahofisini zizahola mhlaka 15 ngale nyanga. Amapolisa labagcina amajele abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bahole ngolwesibili lweviki ezayo kugcine ababalisi abazahola mhlaka 21. Uhulumende weZimbabwe ubike ukuba akasoze enelise ukuhlawula izisebenzi zakhe iholo lebonus ethi yena uzaholisa ngomnyaka ozayo njengoba engakabi layo imali. Ibonus lomnyaka ophelileyo bayihole ngalo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Oye ngukapteni weqembu leHighlanders ndawonye leqembu lesizwe lamaWarriors uThulani Biyancube uthi ikusasa yomdlalo wenguqu kweZimbabwe iza kuba lengqobela phambili nxa kungavuselelwa inhlelo zabasakhulayo. Intathe yezindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ubiye osehlala elizweni lase-United States of America ukwele Zimbabwe kulezi nsuku ukuzoqhuba inhlelo zeqembu lakhe labasakhulayo eLevia and Friends Academy lona elisungulwe ngomnyaka ka-2015 njalo elidlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A. Sekule minyaka embalwa lomdlali leqembu lakhe beqhuba umncintiswano wabasakhulayo oweBia and Friends Football Tournament wona ophathisa amaqembu aphatheka kuwo ngempahla zokusebenzisa nxa bedlala ibhola. Umfoka Ncube uthi abasakhulayo bengaphathiseka ukuba ngabadlali bezinga laphezulu nxa bethola usekelo olufana lalolu.
Like right now silama soccer boots. It's not much but kuyancedisa abafana. Thina uyakwazi sikhula ama-shooters saye sathola maybe sesilabo 16-17 years. But khathesi sizama ukuthi nxa bele 12 years, 10 years bese beqalisa ukudlala ngama-boots. I think uzabanceda.
Ubiya ukhokhele iqembu layo elendazi ngesikhathi litshaya eziwayo liphakamisa isicoco iminyaka ilandelana. Njalo uthi ukuphumelela kweqembu lebhosi okwakungenxa yokuba abadlali balo abaningi babekhule bedlala bonke njalo baphiwa ithuba besasebancane.
Mina ngokubona kwami senior policy important ngoba thina sadlala, mina aba players amaningi ngadlala la first team, ngadlala la from under 16 under 18, so I think ikho kwasincedayo.
Umqeqetshi wapha ubiya labanye abadlali abagoqela uSiza Khoza, uGift Lunga Junior, obeki Themba Ndlovu kanye labanye ithuba lokudlala kuqembu layo lendazi nguMadinda Ndlovu okunguye njalo ukubikwa ukuba uzathatha isikhundla esithiwe ngumqeqetshi oyisizalo niselizwe leHolland uErol Akbi ngomnyaka ozayo. Ubiya uthi ukuqhatsha uMadinda kungalisebenzela iqembu layo lendazi.
Very long years ele support ye executive. I think uMadinda is a good move. Uzanika abafana labani, uzahlanganisa youth and experience. I think uzancekeya le.
Kwele Melika ubiya usebenzisana lenhlanganiso ye Make Your Own Ball Day okuyiwo ephathise ekudingeni impahla zokudlalisa ibhola kuqembu lakhe eLevia and Friends kanye lalezo eziphiwa amaqembu aphatheka kumncintiswano weLevia and Friends Football Tournament. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umculokazi nje siyamluma isithi ithuna lami. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amalunga ebandla lezana uPF owesifazana ethi amukela ngenjabulo ukukhethwa kwankosikazi Mebuchi nomona ukuthi akhokhele uhlangothi lwabesifazana isikhundla esasiphiwe unkosikazi Grace Mugabe. Uhlelo lokubhalisela ukuvota selwengezelelwe amalanga ngamaviki ayisithupha. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.